Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 27 Phandula 2016 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
Mancase esiqedile ukuthengisa siyabuya sifaka izinto zethu lapha so izinto zethu zacha so asikwazi ukuthi zacha ngani yena umuntu okade ekhona ngesonto yangkhona uphomba ukubaleka la yasebona umlilo usibhebhe akakwazi ukuthi kuyini okuyandeka leyo
abaphila ngokuthengisa esitaladeni eHarare balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola ngemva kokulumathiswa ngomlilo lapho abayigcinela khona
and natural resources by our government
umphakathi yiwo ogcina ophiwe nguhulumende umlando wokulondoloza indlovu lezi kanye lezinye ezemvelo Uthengiswa kwempondo zendlovu lezi kungaphathisa kakhulu kumthuthuko yomphakathi.
Umhlangano ophezu kokuvikelwa kwenyamazana lezinye ezemvelo esezisengozini yokutshabalala oyiCITES ungena kulanga lesine eJohannesburg kwele South Africa lamhlanje. Unkosikazi Hillary Clinton ubhuqe umnumzana Donald Trump izolo ntambama kungqoqo mpikiswano yokhetho lokudinga umongameli welemelika eyenzelwe ekolijini leHofstra University eNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eHarare balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola ngemva kokulumathiswa ngomlilo lapho abagcinela khona limpahla. Kusehlakalo abacabangela ukuba imizamo yabezombusazwe ubethusela ukuthi basuke kuleyo ndawo. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethithibele abaphila ngokuthengisa laba abathengisela lapho kuhlangana khona imigwaqo uChinoyi loKwame Nkuruma edolobheni leHarare. Belandisa bathi kuqale ngezehlakalo zeviki ephelileyo kusizotshiswa impahla yabo. Owaqhatshwa ukulinda leyo mpahla lapho besiya emakhaya wethuselwe ngowaziwa ngegama lokuthi Mafa olisotsha kuviyo le-One Commando ngolwesine lweviki ephelileyo watshela ukuba uzonyamalala. Ngemva kwalokho kwethuselwa kwazotshiswa limpahla emadabukakusa. Omunye wabalahlekelwe impahla kulesi sehlakalo ngunkosikazi Bongani Zikayita ophila ngokuthengisa amatamatisi ohlala emzini we-Epworth.
Mancase esiqedile ukuthengisa siyabuya sifaka izinto zethu lapha so izinto zethu zacha so asikwazi ukuthi zacha ngani yena umuntu okade ekhona ngesonto yangkhona uphomba ukubaleka la yasebona umlilo usibhebhe akakwazi ukuthi kuyini okuyandeka leyo
unkosikazi Zikayita uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuba benze njani impahla yabo yonke ichabalaliswe ngumlilo sekuyikubuya edolobheni njengenhlala yenza kungekho abakwenzayo
khonapha siyadubeka ukuthi imali yangkhona sizayithatha ngaphi ukuthi siqalise ukuthengisa futhi siyaphomba ukubuya ukuthi abanye engceba ngasinika enye imali ukuthi sithenge siqalise ukuhoda kade sivela silayo imali yokuhoda
ngaphambilini entshontshelwe impahla yonke emzini wakhe wasala lalokho abekugqokile kusehlakalo esandulele utshiswa kwempahla yabo uyamazi owenze lokhu kodwa engathandanga kumbetha ngegama
sangena sonke ne-bedroom sabona akula ngubo saqalisa ukudinga ku-wardrobe sabona akula sangena e-kitchen sadinga sabona imiganu yonke akula isikhafu akula ini konke kwankade kungela mina ngasala ngigqoke izigqoko lezi lanamhla ngikwelingizo engizigqokileyo angela ukuthi ngingazuza ukuthi ngingazithola ngaphi kathesi sesitshisile
Izolo ekuseni abaphila ngokuthengisa laba baxotshanise amapholisa kamunicipal abesebenzisana labeZimbabwe Republic Police ZRP lapho efuna ukubathathela impahla yabo lamhla bekuyimpi njalo abacatshangelwa ukuba ngabasakhulayo bebandla elibusayo leZANU PF behlukumeza uzulu edolobheni bahlasela izitolo lezakhiwo ezithile lezi ngezibalisa esekamsekeli kamongameli mnumzana Phelekezela Lampuko esechophisi kanye lo OK otholakala lapho okuhlangana khona umgwaqo uKwame Nkrumah lo Leopold Takawira abasakhulayo laba baye bayahlasela njalo emahofisini enhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eNational Vendors Union of Zimbabwe NAVUZ. Lokhu kumangalise uZulu ophila ngokuthengisa ekuqaleni ngoba bebezenza njengamalunga ayo. Umqondisi wenhlanganiso yeNAVUZ unkosikazi Valio Mgagara uthi umbuzo omkhulu ngothi kungani behlasele amahofisi enhlanganiso abathi ilwela amalungelo abaphila ngokuthengisa. Bebesenza santando labontanga kungekho abakwenziwe ngamapholisa athunqise intuthu ehichayo engatsho lutho kwaqinisa obekucatshangelwa ngabaphila ngokuthengisa lozulu ukuba ngabebandla lezanu PF okumangalisa abantu njalo yikuba la mapholisa aye ayazulazula esigodlo samahofisi ebandla eliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai bechiya abasakhulayo laba besenza intando yabo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Induna umtshana Khumalo webubi ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe kunye labemba amatshe aligugu ukuba baphatheke ekubunjweni komthetho ozokwemba ngoba imithetho ithatha isikhathi eside ukuba iguqulwe. Okuninga sikuzweni kunompumelelo moyo.
Ekhuluma emhlanganweni weMathebelelands Alternative Mining indaba kobulawayo eHoliday Inn ojonge ukucwayisisa inhlupho ezibhekane labembayo kunye loZulu, uNduna Khumalo uthe isigaba sakhe silegolide elinenyi njalo uyalangazelela ukuba amankampani amatsha azosungula amabhizinisi esigabeni sakhe enze njengenkampani yeCars Mine yona elandela izinqumo zeMining Share Ownership Scheme ngobunono obukhulu.
Siyakhuthaza abantu ukuthi njengoba kule bill ekhuluma nge-mines and minerals ezaxoxwa okuyaxoxwa ngayo eParliament njengoba abantu bezavuza ngoba lizananzela ukuthi i-mines and minerals act le i-act endala kakhulu ngesikhathi se-regime khona le kudala. So kathesi yilithuba lokuthi abantu lokhu abakucabanga ukuthi bangakufaka kuyo bakufake.
Inhlanganiso yeGwanda Women Small Miners Association ebimelwe nguChalimani wayo unkosikazi Siduduzile Masilela ucele ukuba uhulumende aqale ukuncedisa abemigodi ngendlela anceda ngayo abalimi ngoba ukwemba kungokunye okuphethe ezomnotho ezweni.
Okuyukuthi sisebenza nzima sisehluleka ukuthi sithenga ama equipment yokumayini.
UChalimani weMango Small Miners Association umnumzana Sithu Sincube laye ugcizelele amazwi kankosikazi Masilela ethi employing igolide linenyi kodwa abantu abala imitshina yokwemba leli litshe ngendlela evikela umhlaba ekugugudekeni.
Ama-challenges esihlangana la emangweni wase-employing ye-equipment ama-small scale miners bayasilela ukuthola i-equipment. Siyafisa ukuthi ngako kuyathola ama-partners angabuya abe lolwazi imitshina emikhulu engayenza.
Okhankasela amalungelo abembayo eWange emele inhlanganiso yeWange Lobby Group umnumzana Jafet Nyathi uveze ukukhathazeka ngokungaholi kwezisebenzi ezemba amalahle kunye lekhopha okwezinyanga ezithile ethi kuyinto elihlazo ngoba izizalwane zeChina bayazibona zithuthela ikhopha ezimoteni kodwa izisebenzi aziholi. Futhi unkosikazi Chelesani Mdlongwa omele abalimi ematopo ezansi yakobulawayo uthi insimu zabo zigugudekile ngenxa yabembayo njalo izifuyo zabo ziyafa ngemva kokunatha amanzi ale mithi yokugezisa igolide futhi ezinye zifela emigodini engagxitshelwanga echiwa ivulekile ngabembayo.
I-mining iyasiaffecta thina singama-farmers ngoba amagodi lana abachiyayo nxa kade begebha igolide labo laphayana kusuka kungabi lo muntu ogqibelayo. So kuyabe nxa kusemasimi nomuntu ebeasakwanisa ukulima njalo le nkomo zethu nxa izululingana ziyawela emagodini laphana zifela phakathi ezinye njalo ziyanathi amanzi ale sayinethi lana ababegese ngawo.
Kusasa abembayo ugatsha lukahulumende lozokwemba kunye loZulu bakhangelele ukuba lomhlangano wabezemigodi okhangela iZimbabwe jikelele ngezokwemba amatshe aligugu. Umsebenzi wokwemba ngomunye osubambe umnotho weZimbabwe uphathisana lezokulima njalo igolide libikwa lethela ilizwe imali eningi noma likhona elithengiswa ngasese. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umhlangano ophezulu kokuvikelwa kwenyamazana lezinye ezemvelo esezisengozini yokutshabalala oSITES ungene kulanga lesine lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa. Inkulumo ezihamba phambili kulo mhlangano ngezokuthi kuvunyelwe kumbe hathi ukuthengiswa kwempondo zendlovu lezobhejane. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Indaba esekudwini kulomhlangano ikuvikelwa kwenyamazana eseziphosa kunyamalala kugoqela indlovu ubhejana lezinye. IZimbabwe leNamibia yizo esikhokhelayo kulabo abafuna ukuthi kususwe umgoqo owenqabela ukuthengiswa kwempondo zendlovu. Embikweni oyethulwe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemvelo eZimbabwe unkosikazi uPhamuchinguri uthi ukwaliswa kweZimbabwe lamanye amazwe afuna ukuthengisa impondo zendlovu ikwephulwa kwelungelo lokuzibusa. UMchinguri uthi iZimbabwe ilendlovu ezedlula izinkulungwane ezisitshiyagalombili 83,000. Ngakho ukuthengiswa kwempondo ezigciniweyo ezendlovu ezafayo kungasiza kakhulu ekulondolozeni ezemvelo. IZimbabwe kayivumelani njalo lokuthi kutshiswe impondo zonke ezigciniweyo ngoba isithi lezi mpondo kufanele zithengiswe, imali yakhona isetshenziswe kwezentuthuko. Unkosazana Max Pierre Lewis wenhlanganiso yeNASCO kweleNamibia uthi Namibia layo ijozwi linye leZimbabwe.
Our communities are entrusted with wildlife and natural resources by our government.
Umphakathi yiwo ogcina ophiwe nguhulumende umlando wokulondoloza indlovu lezi kanye lezinye ezemvelo. Ukuthengiswa kwempondo zendlovu lezi kungaphathisa kakhulu kuntuthuko yomphakathi.
Udaba lokuthi kuvunyelwe yini ukuthengiswa kwempondo zikabhejane kumbe hatshi ngolunye olutshisayo kulomhlangano. IsiWaziland ihamba phambili kulabo abathi amazwe kavunyelwe ukuthengisa impondo zabobhejane. Umnumzana Mick Riley owenhlanganiso yezemvelo eBig Game Parks kwele Swaziland uthi akusizi ukuthi kuthiwe bagcine lezi mpondo kanti zile mali engasiza kuntuthuko yomphakathi. Umnumzana Riley uthi kudala kusenqatshelwa ukuthengiswa kwempondo zabobhejana kodwa babulawa ngokungekho emthethweni mihla yonke. Ngakho akusilo qiniso ukuthi ukuvunyelwa kokuthengiswa kwempondo zabobhejana kuza kwenza babulawe ubuthumuthumu. Lezi mpondo kubikwa zithathwa ziyethengiswa ensitha emazweni aseMpumalanga lapho kule nkolelo yokuthi ziyacholwa zihlanganiswe leminye imithi yokwelapha izifo ezithile. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Iningi lithi unkosikazi Hillary Clinton ubhuqe umnumzana Donald Trump izolo ntambama kwingxoxo mpikiswano i-debate ngesilungu eyukhetho lukamongameli wele Melika eyenzelwe ekolijini le-Hofstra University eNew York. Inhlolisiso eyenziwe yi-CNNORC iveze ukuba uClinton uthole okuyisilinganiso sokungamachumi ayisithupha lambili ekhulwini 62%, uTrump wazuza okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lesikhombisa ekhulwini 27%. Bathi njalo bekusobala ukuthi uTrump ubuye engazimiselanga ukukhuluma okungakhanga uZulu ukuthi amvotele. Baphinde njalo bathi uTrump uzamile ukuzimisamisa beqalisa ingxoxo mpikiswano le ngesikhathi ekhuluma ngamandla akhe wonke ngendlela yokuthuthukisa umnotho weleMelika kodwa walahleka njengoba kade engathi udlela njengenhlanzi. UTrump uphendule nzima ukuthi indaba engavezi ukuthi ubhadala njani umthelo welizwe i-tax.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes. when she releases her 33,000 emails that have been deleted.
Ngiza kwethulela uZulu indlela engibhadala ngayo imithelo yelizwe. Loba nje lokhu kusaliwa ngamagqeda ami. Nxa yena engaveza ukuthi zangaphi incwadi zikahulumende ezifika inkulungwane ezintathu ezacijwa ebulenjini beinternet.
And I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding.
Angithembi ukuthi uza kwethula okusemthethweni indlela ahlawula ngayo imithelo yelizwe iTax.
UTrump uzame ukuvuselela udaba olukhathaza uClinton olokusebenzisa indlela engaqondanga yokuthumeza imilayezelo kahulumende ebulenjini beinternet ama-emails kodwa konke lokho kuphelele emoyeni.
I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president.
UDonald Trump uyangichothoza ukuthi ngibuye ngizimisele ukuphatheka kungqompikisane le. Kuliqiniso ukuthi ngibuye ngizimisele. Uyakwazi ukuthi kuyini njalo engibuye ngizilungiselele khona. Ngibuye ngilungiselele ukuthi ngibe ngumongameli weMelika.
His cavalier attitude about nuclear weapons is so deeply troubling. So a man who can be provoked by a tweet should not have his fingers anywhere near the nuclear codes.
Kusobala ukuthi uTrump kazibuthanga empilweni yakhe. Imicabango yakhe ngezikhali zenuclear iyethusa. Ngakho ke umuntu ocatshulwa ngokwethula ebulenjini beTwitter akumelanga asondele lapho okuleziqondiso khona zokusebenzisa izikhali zenuclear.
Lokho bekungokuqala ukuthi banqikilane kungxoxo le elisiko ekudingeni umongameli weMelika. Ababili laba bazadibana njalo ngenyanga ezayo. Ozanqoba kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi uzangena esikhundleni esasibanjwe ngumongameli Barack Obama ozakwenelisa lonyaka isikhathi sokuba ngumongameli weMelika amahlandla amabili. Ukuze sihlaziye ukwenzakale izolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana ngapha kweMelika.
Ngicine lami sengabanye laba abathakazelela uHillary kakhulu. UTrump ngumuntu lami ebengamthandi kangako. UHillary nguye sibili ebesimthanda kodwa izolo utshengisele ukuba ulolwazi njalo ulombono odlula lo omunye ancintisana laye. Izolo ukhulumile wamasibili njengomuntu utshengisele ukuthi hatshi mina lo ndoda lo asikho eklasini yinye, mina ngiphambili kuye.
Pho ke nxa lawe ubona njalo ubona ngazani kuyangaphi khonokho ukuthi kukhethwe umongameli weMelika?
Into mina kuphela engingathi izaphose iphice uHillary yikuba undoda lo uTrump ufunda masinya ngoba ungazukhangela ukuba wayesemuva njani kodwa ngumuntu osekuphose kube yi-50-50 kathi sesebephose ukulingana. Ngumuntu othi umingxoxo nokulokho kuxoxwa ngumuntu ocina esebona ukuthi abantu bafuna ukuzwa lokhu lalokhu ngoba ungazukhangela indlela acine sesiye ema-church la abantu abamnyama ukuthi lawe ucina usuzibuza ukuthi yekena njani ngimnike i-chance ukuthi ngibonisise kodwa ugcina nje usubona ukuthi hhayi amakhiwa athi too little too late.
Yes, ngathi-ke nxa sikhangele ingxoxompikiswano enje ikambi ngaba khona yini eZimbabwe ukuthi abantu abadinga isikhundla sikamongameli bame ndawonye baxoxisane ngokutshiyeneyo kungajovwangi izibhakela khona.
Into zakithi ngale Zimbabwe ukhuluma umbuzo onzisa ubuhlungu ngoba into esobala into emgceke ngoba kunje phela uma sifuna umongameli angithi sebe sifuna ukuthi umongameli sibe kwazi ukuthi ucabanga lokuthi ubonane ngalokhu lalokhu thina lathi esingaphe sibalutshwana thina lalabana abaningi ngale kumele ukuthi ngoba ngumongameli wamuntu wonke thina ekhaya hhayi okwamanje abantu labana hhayi basithwalise nzima ilizwe ngelabo asilo lethu lokho okubuza yisifiso.
Hello ke umnumzana Mkhululi Ndabambi isizalane seZimbabwe esihlala eIndiana kweMelika obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. uhlelo lwe live talk lamuhla uhlelo lwabasakhulayo lwe the connection sixoxa ngobuyanga lendlala obusebubambe ngamandla amanye amantombazana ukuthi acine ephila ngokuthengisa umzimba lithini ngalokho thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Uhulumende usethule uhlelo lokwehlisa ubuyanga oluthiwa ngesilungu i-interim poverty reduction strategy oluzafuna imali engamadola angamabhiliyoni amabili lambili i-2.7 billion. Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa esethula lolu hlelo izolo eHarare uthe sekutholakale imali eyizigidi ezingamakhulu amane i-$423 million eyokuphathisa ngokulima kulelo hlelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Rejoicing Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Inkinga yokuthi abantu bezano sokudala belethu behlala bekhuluma ngokurejisa i-poverty. I-manifesto yezano PF 2013 is imaset, mid-term policy, konke ukucondane lokuthi uya ngabuyehliswe. Kodwa lokhu kukhuluma kuphela ngoba nga industry isebenza abantu belimisebenzi yabo besebenza kuhle, amabhenki esebenza kuhle, akulabuya ngokukhona. Bona kabalungisise ama-enablers e-economic development, ukupha kuphana nje ama-policy lokugcina sancethi lutho, kungasekune sesiziningi kakhulu.
Kodwa bathi bona sebethole imali engange-$800 million yokusungula lolu hlelo.
Yes, imali ezizwa uhulumende ole budget ethiwa i-budget deficit ongela mali yokubhadala izisebenzi zakhe, kutho ukuthi vele imali yakhona nabe ithithi $800 million bona basebenzisa $3 billion, $300 million ingena emholweni eyizisebenzi zabo. So kule 2 months kamva kuphela, 2 months, $6 million yabisingenele emholweni yezisebenzi, imali yakhona ayincedi lutho. Izimafeti yayikhuluma nge-$32 billion ye nxa vele imali yakhona futhi ingakhulu ngama-billions akula i-industry engavuswa nge-$800 million. Abalimi ababili kuphela bayasebenzisa imali yakhona.
Asithi itholakale i-$2.7 billion yona le, ubona ungani ingasebenza ekuthini ubuyanga buphele?
Right, maye kuyenza kayo ukuthi imali le izizwakale. Into yokuqala ukuthi azafanele bakhangelisise i-infrastructure ukwenza ukuthi into ezethu ethi esingalungiswa imali yakhona zingathengiseki kuyini. Okwesibili ukuthi ama-industry vele wona sefile, so kuyafanele ukungena imali kumabhenki. Amabhenki akhona akwanisi ukwenza ama-letter of credit, imitshina emitsha ingena. Okwesithathu, ngingakhangelisisa udaba lwama-small scale industries ukuthi baqonde ngakho, kodwa bengathatha imali bayifake kukhulture leli yabe ilahlekele emgodini kuphela. So engakuboyi ngathi khona kuqonda lele imali engasetshenziswa ukuthi indlela zakhona ukuthi ezinganceda ukuthi ubuya ngabo ngathi beyehla.
Kodwa-ke nxa sikhangele njalo ukubana sokuzafika ukhetho, singathi imali le ingasetshenziswa ngemfanelo na, kumbe singabona labo abangasoze bavotele ibandla lezanu PF bengayithola?
Inkinga yakhona owakhathesi i-interim poverty reduction strategy yakhona ayikhulumi ukuthi imali yakhona ivela ngayo. Maimali le ivela ku-ADB kumbe ku-EU kumbe ku-IMF kuthi akwazi ukuthi asibhadale straight kuma-service providers bamaimigwaqo kumbe uloliwe kumbe kwamagesi. Kona njengoba ikhulunywa yikuphela izalo PF izasebenza ukuthi engamavoti awuzasekhula ngokuthi sebethengela abalimi ama-darakitha ama-irrigation equipment elisiqonda lele mavoti kuyikomantiele package yabo kayisozisebenzi ukuthi ubuya ngabuyehlile.
Hello-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ngesikhathi leBotswana lilungiselela ukuthakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lizibusa, abeZimbabwe abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni bathi akula abangakujabulela ngaleli langa ngemva kokuba amapholisa ayisungule umkhankaso wokubabuyisela enkangaleni esekhaya. Okuningi asikuzweni kumathini Ngwenya esethulela lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Zimbi indaba kwabe Zimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni ngesikhathi amapolisa esungule umkhankaso wokubamba babuyisela emuva. Izidalada eziningi kakhulu edolobheni leGaborone zigcwele amapolisa okufinyeza amathuba alabo abanamaphepha ukuthi bakhululeke. Iningi labe Zimbabwe abanamaphepha basebenza ezindlini ekwakheni kanye lokuma esidaladeni bedinga imisebenzi, kodwa okwakhathesi imamba kayilulekanga ngoba lobuchakade abuchelesanga. IBotswana ilungiselela ukuthakazelela iminyaka engama chumi amahlanu izibusa mhlaka 30 zikumpandula. Ngakho amapolisa aseqale umkhankaso okubamba abangala maphepha okuhlala elizweni. Unkosikazi Irene Ndlovu yena ohlala eGaborone uthi lesi njengamanye amakhefu eBotswana isikhathi esinzima kubo babangala maphepha.
Kwele Botswana kulezi nsuku kunzima, amaZimbabwe bayabathageta okuzwayo bewabisela emova kwelakiwo ngoba kule independence yabo bafuna ukusala becelebrate independence yabo kuhle.
Kukanti osakhulayo njalo ephila ngokubamba bamba lapha lalaphana uDumezweni Banda uthi akuthambanga kubo.
Isikhathi lesi sama holiday lesi isikhathi singathambanga for 14 abantu basisuka eZimbabwe singela maphepha. Because lesi isikhathi sokuthi amapolice abe sibuthanisa esidinga phansi phezulu besimise emchoveni bekhangela ukuthi sila maphepha. Nxa ungena maphepha yahluthathwe uhanjiswe evalelwa phakathi singeniswa phakathi kwemota yanilahlelwe eZimbabwe ngale.
Kukanti oseBotswana okusemthethweni unkosazana Sipho Dube uthi bakhala labanye babo ngoba bekwazi abangena kikho uma buyibiselwa emuva.
Siyabazwisisa njalo siyazwenana labo njengabobhuti labo sisi bethu. Siyazwisisa futhi ukuthi badlula phakathi kwanye lalokho ababhekana nakho nxa bedipothwa.
Amapholisa angena kakhulu indawo ezaziwa ukuthi zihlala beZimbabwe, kodwa impi yabo bagcina beyilahlekelwe ngoba ababuyiselwa emuva bephindela ngokuphazima kweso. Umongameli Ian Khama Soritse Khama ekhuthaza umongameli Robert Mugabe ukuthi ayehle esihlalweni ngeviki edluleyo uthi ilizwe lakhe lithwele nzima ngenani elithululeka livela eZimbabwe lingena okungekho emthethweni. IBotswana isebenzisa izigidi lezigidi ngomnyaka ukubuyisela emuva abangena okungekho emthethweni, njalo kukhanya akula ntshintsho olubuyayo ngesikhathi iZimbabwe igalula kungxaki zomumo womnotho. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Siyabonga Martin. Kolunye udaba, abalwela amalungelo abasakhulayo bathi yinto yangisayo ukuthi abantwana abaningi abasayi esikolo ngenxa yendlala lokuswela imali yemfundo. Olwela amalungelo abasakhulayo unkosazana Linda Mpofu utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi leli lihlazo elimele lilungiswe ngokuphangisa.
Lokhu liqiniso elidanisayo kakhulu, limqotho sibili ngoba okwenzakalayo elizweni lapha kuyesabeka. Kungabe umuntu yasebenza, kungabe kasebenzi, konke kuyafana. Abazali sebesehluleka ukubhadala ifees zezikolo. Nginjenje lami nginje ezikolo zabantu abami angikabhadali ngitsho isenti ngoba imali yangkhona ngilayo, inzima ukuthi ngikuthengise. Kunzima, kubuhlungu kithi abazali ngoba impilo esiphila lapha eZimbabwe inzima. So kufanana nje wonke umuntu uyasebenza usebenzi, udubo lusihlezi entangeni sonke.
Elakusasa labantwana laba Mampofu ulibona limi njani?
Ikusasa isekho Nkomo, akusena kusasa ngoba akuyitshele ngaso sizaba nabantwana bonke abangothekeja badebha umhlabathi, futhi umhlabathi uyaphela. Abantwana abangamantombazana nxa sebephuma labo besiyadinga abakudingayo, angithi bathina sebebuya lekhuhlane. Akungitshele shuwa ukuthi ilizwe lethu lizaba ilizwe elinjani eligejagejiwe elingamagodigodi ngenxa yabotsheketha, liphinde libe lamangcwaba indawo yonke ngoba abantwana bethu bazaba le mikhuhlane bagule bafe. Kuzaba labantwana abavele bengelaboyise, akula kusasa lapha kwele Zimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe mhlawumbe nguhulumende kumbe zinhlanganiso ezizimeleyo kumbe yiloba ngubani ukulungisisa lolu daba?
Uhulumende wethu lowo oseleminyaka engu-36 ubusa wathi ethatha ilizwe wathi uzayenza i-free education. Angiyali ukuthi kumbe i-education yamahhara leyo ayiyeke yabayenzakala, kodwa isicelo sami ukuthi intengo zibe phansi bakithi ezama-school fees. Uhulumende balandzelele ukubana ilizwe leli alisekho vele, kabone ukuthi lokhu afuna ukuku-introduce amabhondi no kathiyane lakho ngoba okunye yikho kwenza abantu babambe izimali zabo zingasebenzi. Uhulumende wethu kavume ukuthi seyehlulekile, abinze abantu abanye bakuhlale ematafuleni kuboniswane.
Alo ke ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abasakhulayo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhla olivalelisa uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.